ngibona ngani amafutha ukuthi alunge kuyafanele ukuthi ngiqale sifunde ezinye izinto zokuqala ngoba kuvele abantu sebezele ukujayela ukuthi ihlala yenza akusola nto esibethusa ngoba bazi ukuthi nxa ufuna amafutha kufanele uzame ukudinga kuphela ukuthi lapho ungathola khona udwendwe olungani lufitshane kulolinye ukuthi ukuthi ulayina-ke na uthola amafutha lokho sokuyintshala yenza into esesiyijayele.
Yona intengo ke abantu bayenelisa yini ukuthenga amafutha ngoba sike sezwa abanye besithi abasayenelisi ukuthenga yona ihafu nje.
Ngike ngathi ngisedwendweni lamafutha ngilisikelela ukuya Harare. Nginanzelela ukuthi omnye ubaba ubesedwendweni for almost like an hour esiyathela i-4 liters kuphela. Esitsho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali endlayo. Sokulokhu kunzima yikuthi nje umuntu angavele ajayele ukuhamba ngemoto kuba nzima ukuthi athi amafutha asedlula abesefaka imoto kungakade emtoko ngoba kakujayelanga. Kuvele sokulobunzima abantu sebehamba ngama-fuel okuthiwa ngesilungu imota iyalitem kodwa ngenxa yokuthi uvele ujani uhamba angabona silayithilayitha ahambe ayethele i-4 liters 5 liters ahambe njalo angabona silayitha lapha okushotela khona imali nje mhlawumbe bayapaka abanye khonapho bemelele ukuthi azathola imali yokuthi athele futhi ngelila abantu bakithi sebejayele nje ukuthi kona laba nabantu osiphila nzima njalo bazimisele ukuphila nzima.
Khona emkambo wensitha e-black market iyatholakala na injalo yimalini ilitha elilodwa?
Kathesi-ke osekusenzakala yokuthi i-black market kayisekho kulaba abathengisa ngemali yabo leli rsbsnebol. I-black market ikhuphisa abafana-ke kulezinye indawo ezama ezithela amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. So abafana kukhanya ngani bayahamba-ke bayethenga amafutha kulabo abethengisa nga-RTGS bese besiyakuma ngale behlise kancane kulabo abazethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe.